eZimbabwe ngile medical aid company okuthiwa iRugare Medical. iRugare Medical isivule i-renal unit koBulawayo eTown, and iRugare Medical isanda kuthola i-tender yokurana isibhedlela koBulawayo.
Yeah.
Ikwenkwenza.
Yeah, awusitshele ngamafutshane ukuthi kwini owakwenza waqala inhlelo le.
Mina ngokwami ngingumongikazi, ngihlale 23 years e-England. So ngokuvakatsha kwami eZimbabwe bengibona ukuthi ku-healthy kuyasilela. Ngakho-ke ngase ngi-decide ukuvula i-medical aid.
Yeah, i-medical aid le vele inceda obani?
Wonke umuntu. I-medical aid kayikithela izweni leZimbabwe ibingeyabantu laba abalemali, abantu abasebenzayo, kodwa nxa sikhangela iningi labantu eZimbabwe abasebenzi. Ngakho-ke sasesisithi hayi, othi sivule i-medical aid ekhangelele abasebenzayo, abangasebenziyo, abathanyelayo, abaklinayo, ogogo labakhulu abale-over 65 siyabathatha. Uyasebenza awusebenzi, siyakuthatha iRugare Medical.
Ye, kusebenza njani kuno?
I-insurance. Kuyafanana nje lama funeral policy. Uyabhadala ama private ayachiyana, aqala from $17, the most affordable one. The most edurayo nge 120 ethatha abantu aba over 65. So uyabhadala ngenyanga. Mzwana ke imature after 3 months. Kuyanceda kakhulu ukuthi mzwana uphathekile ungela mali, uyabukwazi ukuthi ungahamba esibhedlela uzathola ukwelatshwa. Abantu abaningi basuka bekhangelele ama-funeral policy, kodwa nxa ungakadluli emhlabeni uqala ugule. Ma usugula ufuna ukuthi ugcine usuhlupha abantu, ucela izimali zokuya esibhedlela. So njengeRugare iKesawentai sibe lama-prizes zethu akwanisekayo, njalo wonke umuntu ayathengeka ama-price akhona.
Ye, njengoba abantu abaningi bengasebenzi, pho imali bayithatha ngapho ukungena kuhlelo lolu?
Abantu abaningi abasebenzi, kodwa siyakwazi elizweni lakithi eZimbabwe ukuthi abantu bayazama nje, abanye bathengisa lokhu, abanye bayenza lokhu okuthiyeneyo ukuthi bethole ukuphila. So kukhona okho nje kuya-afodeka asoma-policies adulayo.
Mm-hmm.
Ungakhangela amanye ama-medical aid, amanye athatha aze afike kibo 300. Thina asila efika khonapho edulayo nge-120. And yona le ye-120 nxa ukuthi siyehlulekile ukuyelatshwa eZimbabwe, uyakwanisa ukuyelatshwa e-South Africa, uyakwanisa ukuthi uyelatshwe e-India.
Ye, usithele ngamafutshane ngesibhedlela.
Isibhedlela sivula i-renal unit ekhangelele abantu ababulaya ama-kidneys. Isibhedlela, iklinikhi yethu esesiyivulile. Then sisanda kuwina i-tender yokuthi sivule isibhedlela. Sikhangelele ukuthi khathesi siyasirenovata, sikhangelele ukuthi sisazivula ngu-March. Njalo sisivula sifuna ukuthi sibe yisibhedlela esesiqongweni, ngoba yi-private hospital. Njengomuntu ohlale e-England for 23 years, ama-skills ami ngiwaletha back to Zimbabwe. So ngifuna ukuthi abantu bethole ukwelatshwa okusesiqongweni. Njalo ngikhathesi ngiyaxoxisana lamadokotela ase-England. Aqala ukubuya ngo-January ukuthi abengincedisa ukuthi ngivule isibhedlela, ukuze isibhedlela lesi sibe isibhedlela esesiqongweni. So ngiyabathembisa abantu bakoBulawayo ukuthi sukusela ngo-March kuzabe kule sibhedlela esisesiqongweni.
Kwathiwa kuyini ibizo lakho?
Ngihlalani kuhle, Rugare Medical Hospital.
Siyabe singaphi?
Siyabe sise-Hillside.
Ye, kuyinokwenza ukuthi sifake khona ngale Hillside, kulokuthi sifake emagogoba kumbe emagwegwe kumbe ephumula?
Yikho lapho engiwine khona i-tender, yikho lapha okule sibhedlela khona, isibhedlela esivele ebesikhona. Kodwa thina njengeRugare silungiselela ukuthi sibe lama-clinic azabe yi-24 hour emalokitshini achiyeneyo.